So we seek out descendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyini ngenjabulo ngesonto mhlaka 27 kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baza panele ba kumtsana ndoda ngoba ubekathe ukuthi aphume ebandleni ukuthi siyaqala ibandla lakhe siyabe lesini ngoba abantu abaningi sebekhangelele ukuthi amabandla abambani so ikhangelele i-alliance.
Ukufuthelana kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khupe kuqhubeka kusiba kubi.
Abezimra babuye beziphatha njengabantu engingathi mina abala i-authority, abala mandla, bangabantu abatshelwayo okokwenza.
Omalayijaba kwamadlambuzi baba lomhlangano leZimra bekhonona ngokuthathelwa impahla nxa bengena elizweni bevela ikakhulu eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukufuthelana phakathi kukamkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khupe sokufike kusibanga esibi kakhulu, osokubangela ukuthi abasekeli baleli bandla besabele ukuthi lilakho ukudabuka phakathi nxa ababili laba bengasakhumisananga umlotha ngokuphangisa. Ukungezwani phakathi kwababili laba kuqheliswe ikumiswa umsebenzi kukamabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Bednego Bebe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokwethula amazwi angcolisa ibandla. UBebe lomgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo bakucele likankosazana Khupe lona eliphikisa indlela umnumzana Tsvangirai aqhuba ngayo imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phansi komthunzi we-MDC Alliance. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuthi ubona leli bandla lidabuka phakathi na.
Bebe, mina ngimazi nje umuntu engumuntu osebenzayo, iyasebenza. Kodwa njengoba wakwaphuma ku-MDC wasebenza laboNcube, wahluphana laboNcube, basebuyela okwakhethi sesiyasipendiwe azikhangelise zabona ukuthi engxenye kumbe kulezi zinto afanele aziguqule ngendlela asebenza labanye abantu. Kodwa ingxenye okwakhathesi nje yiphonga ukuhluphana nje, sikhangelele lelo khetho lingagcina sebelungisa ingxabangqoze yabo.
Bakhona abesabela ukuthi ibandla le-MDCT selingadabuka phakathi kube lecele eliyahamba loTsvangirai kube lecele eliyahamba lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khupe ngoba sibonile lasemhlanganweni omise uBebe umsebenzi umakhupe kahambanga umgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo kahambanga kanti laye uBebe kahambanga lanxa nje bonke laba bengamalunga ogatsha lwe-National Executive lila kona ukudabuka phakathi leli bandla ngokubona kwakho.
Angikhona ngibona ngathi ngeke ngabe izizwe imithunzi baza fanele bakhulisana nomlotha ngoba ukuthi kathesi ukuthi aphume ebandleni ukuthi siyaqala ibandla lakhe iyabe lesibindi ngoba into abantu abaningi sebekhangelele ukuthi amabandla abambani so ikhangelele i-alliance. So ungabuze ubone kathesi umuntu esiqala ibandla lakhe elinye eliphuma ku-MDC hhawu uyabe lesibindi yaso yabambe lutho lesi yisikhathi sokuthi abantu babambani ngibona ngathi baza khulisana nomlotha babambane.
Yona i-alliance le umanyano lo ubona uphumelela yini ngoba yiwo osuvuse umsindo emabandleni aphikisayo amaningi.
Into ekhona emfoti ukuthi kupolitics vele into yokubambana izadala inkulumo akusizo kuswelakala inkulumo. I-Patriotic Front yaba le nkulumo bagcina sebesebenza bebetshiyene. Ukubambana okwenzi owe-alliance kwakhathesi kukhulunywa ngabantu nguzulu jikelele nga laba besiphana abaphezulu kodwa baze lokho ekhuluma kodwa ngibona ngathi mina bazathintisana ukwenza umsebenzi wokukhipha izano PF embusweni wendakazi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe sixoxelaye eseHarare. Omalaitha abahlala esigabeni esithiyeneyo ePlumtree komadlambuzi baqhube umhlangano leziphathamandla zogatsha lukahulumende olwezimra bekonona ngokuthathelwa impahla nxa bengena elizweni bevela emazweni afana leSouth Africa laseBotswana. Umhlangano lo wenzelwe kwamadlambuzi ngolwesithathu njalo ungenwe ngabantu abagoqela izinduna, izakhamizi kanye lamapholisa. Omalaitha bebekala ngokuhamba besehliselwa impahla kuma roadblocks angapheliyo lokuthathelwa impahla abangena lazo. Abezimra bona batheka benelisi ukuguqula indlela abaqhuba ngayo umsebenzi ngoba belandela umthetho. Baphinde bakhuthaza omalaitha ukuthi bebumbe umanyano ozabamela nxa belezikhalazo. Sixhume omunye wabangenela umhlangano umnumzana Thamani Ncube yena owake waba ngukansila wesigaba.
Ekunanzeleleyo yikuthi khona abezimra babuye beziphatha njengabantu engingathi mina abala i-authority, abala mandla, bangabantu abatshelwayo okokwenza. Ngoba bebechaza ukuthi khona bona hayi labo bayazwela usizi abantu bakithi laba abalela ukungena impahla, kodwa bebekhanya besithi khona basola kakhulu abameli bethu edaleni iphalamende kanye nabameli bethu bezinduna edaleni lesenethi, ngenxa yokuthi khona yibo phela ababumba lowo mthetho ocina ungasa usenqabela ukuthi khona kube lempahla ezithile ezingenayo. Kungakho ke nalowo mthetho abasayehli labo MP ukuthi bazochazela abantu ke ukuthi khona umthetho wona uvele esithini. Ngokokunye kunanzeleyo ukuthi khona okunye ade sicabanga ukuthi khona abavunyelwa ukungena, hayi bekukhanya ingani besithayiseleni bekungasilo qiniso.
Kuyini abathe kuyavunyelwa, kuyini okungavunyelwayo?
Okukhanya sibili babasithi akuvunyelwa agricultural produce, lokho esingathi khona izilimo, hayi lokho bathi khona akuvunyelwa. Then le mpahla yona leyi eyokuwoda bathi khona umuntu kufanele ukuthi khona abe le-license ukwenzela ukuthi khona enelise kungenisa impahla abe eyode e-South Africa. Then basebesithi khona hayi o-cooking oil labo kuvunyelwa i-4 liters per muntu, othukela ama-Tosco ma-5 lama-10 kg per muntu. Kodwa okusuke kwaba sengathi kubuhlungu kakhulu ngalo mthetho ukuthi khona i-permit yokuthi khona ungenise impahla zona lezo ithathwa emhlahlandlela kobulawayo. So uqine sokuthiwa khona ummeli wethu edale lephalamende i-MP kazame ukuthi khona adinge umhlahlandlela ukuthi yenziwa njani ukuthi khona ama-permit lawo azothathelwa emabhoda. Njalo kwagcina kuba lokunye okunanzelelwayo ukuthi khona kuba ngengingathi ngama-search points angani maningi kakhulu. Umuntu uyathukululisa impahla eboda ethi nje ephuma kompani eboda ethi uyangena emgwaqweni wezibhambazi ethole nanga amapholisa la wathi thukulula khona loko ocina kupromota i-corruption ngoba umuntu uyabe dashile ekhathele ebesecina la esithi khona hayi bamba naso edrinki kumbe hayi bamba lapha lami ngidlule khona loko kuyapromota kakhulu i-corruption. So kuvunyelwe umuntu khona osethayo kasethe impahla zisethe kanye eboda.
Umnumzana Thamani Ncube yisakhamuzisa komadlambuzi. Lanxa sokusele inyanga ezine kuphela ukuthi umnyaka uphele, ugatsha olubona ngokuqhutshwa kukhetho lokhe lungakaqalisi ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Iningi lithi iZEC isiphuzile njalo ilakho ukwehluleka ukubhalisa wonke umuntu ofuna ukuvota. Yona iZEC ike yethula umbiko enkundleni yeTwitter ngeviki edluleyo isithi izaqalisa lolu hlelo kusikhathana esizayo. Sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sipanda.
Bona ntaba lo lenziwa abantu bezek benza ngabomo lo hulumeni wenza ngabomo ngoba ngithe ngikhona le Zimbabwe sesaxoxa ngalolu daba bathi bona abantu bezek besibabuza ukuthi no bona sebe ready sebemelele nje ukuthi uhulumeni abanike imali ngoba bacela imali njengabo I think babethe 2 or 3 billion ukuthi bazame ukulungisela lohlelo lokubhalisa abantu voter registration kodwa phela loba singathi kulilizwe eliphakemeyo voter registration ngeke iqale kakutsha isukela ku zero ngenyanga ezilithwane ziseleyo singafiki kungenziwa ukhetho monani baza kwehluleka njalo baza behlulekile bese besenza into engakhanyiyo nje benelithi ukugcila ngale izani bisenelisa ukuthi iqile ngaleyo ndlela kumba abantu bangakholwa impumelelo yokhetho ngendaba yalokho ngibona kuyinto enqakathekile ukuthi kakhulu ukuthi abantu baqale sibeyikhangela kahle bayicubungule bakhulume ngayo
singabona na izek icina isebenzisa ivoters roll evele ikhona le esolwa ngumuntu wonke njengokwesabela kwabanye
ngibone ngani kungenziwa njalo kumbe bangasuka abaphange bathi bona sebesebenzisa bayasebenzisa ivoters registration enja kube bazaqhubekela besiya phambili kodwa besazi ukuthi ngeke benze into elengqondo njalo into ephumelele kucene kusetshenziswa i-voter registration ezenza ukuthi abantu abaningi behlule kuvota kumbe kungaba yiyona le entsha bazama ukuyenza kumbe ibe ngendala ngibone ngani akulandaba ukuthi basebenzise yiphi njengoba sebephuzile kangaka ngibona nabo soze benelise ukuthi benze umsebenzi omuhle njalo babe le voters roll emi kahle ezenza ukuthi abantu bonke bezimbabwe bathole ukuvota njengelungelo labo
umnumzana Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu
amasiko akwethu ashona phi ona amasiko ube ukhona solo akuse siwa
Lamhlanje ngilenhlanhla ngokuthi ngithole ubaba uEvidlela Ncube yena oyisikhulumeli senkosi uCrown Prince Bulelani loBhengula Khumalo. So ke siyakwazi ukuthi ke abantu abaningi bemelile kakhulu ukuthi inkosi izabekwa nini. Kodwa sibona ngazane ke ubaba Ncube uza sibekela kuhle. Baba Ncube lingalitshona njani?
Sijonile inkosi.
Ye, kunjani kona ngapho bantu?
Hayi, kancane kancane kathi ungathiwani bantu. Njoba singabuzi, kanti umuntu ongavusi anti udlimbu yangothi vele kuyadiwani.
Ye, kunjalo Ncube. Sizokuthola inkosi sitholakele, akusitheleke ukuthi kume njani khonapho.
Yebo, isitholakele inkosi, okwakhathesi isesiyinkosana esithi ngu-Crown Prince Bulelani Calling loBhengula Khumalo. Utholakale endlini kanjube. Unjube abantu bazi mhlambe ilokithi lenjube kodwa unjube ube ngumntana nenkosi izibulo likaLobhengula lapho eseyinkosi ulabanye abantwana abadala engakabi inkosi eseseyindoda abangeni esihlalweni nje abangenayo yilabo abazala nqa lapho wayeseyinkosi ngokunjalo inkosana leyitholakale kuleyondlu ekanjube
Wena wenza ukuthi uthathe isikhathi sonke lesi belokhu bephendla abakwaKhumalo bekuhlupha yini?
Bekungahluphi kangako nje abantu bayasukuma kube lokuvila lapha nalaphana kodwa siyakwazi nje ukuthi le mibuso ngokuya singabuyela mhlawumbe eminyakeni engu-124 edlulileyo ingekho inkosi kwakulokhu kuhlupha ukuthi beze labo abafanele ukuthi bangene mhlawumbe kungase ngingene kuyo indaba yakhona ukuthi abantu bayizwisise ukuthi kuLobhengula izibulo emajaheni afanele ukuthi angene esihlalweni sobukhosi ngesikhathi eshona kwakungunjube kungungubo yenja kungumphezeni kube sokugcina usidojiwe bona labo bantu bathathwa ngamakhiwa ngoba ayesazi ukuthi babangangena esihlalweni bafuselele ubukhosi aya labo kwelasekapa eCape Town babagcina khona ngale bakwahlala ke unjube uzwasela khonale abantwana bakanjube uAlbert loRose baphenduka beza khona ngapha kwelakithi bafika bakha iqembu itimu yezwe lonke yona lesiyaziyo ukuthiwa iHighlanders babotshwa njalo ukuthi baphendukeleni bathonisiswe enkantelo enkulu iHigh Court yakoBulawayo babuyiselwa khona lemuva yingakho ke bazala laba abanye abantwana kuze kusike kuleli jaha eselitholakele namhlanje inkosana okufanele ukuthi ingene. So yikho lokho kwakuvimba ngokuba nqala abana babengavunyela ukuphenduka kwakusisho ukuthi isihlalo sobukhosi sabo sonke sihlezi kanjalo.
So ke nxa sikhangela ilizwe leZimbabwe, pho kuzafakwa mthetho bani ukuze ukuthi inkosi ibekwe esikhundleni lami?
Ukuqala inkosi, nxa sifaka inkosi asidingi ukuthi uhulumende asincedise. Siyifaka ngokwesiko lethu ngokuba thina obethu ubukhosi kabuphelelanga bungela nkosi. Izinduna asifani nabanye amasiko lapho izinduna ziyizwe ezinkulu. Kwelethu isiko induna kumele zidlulisele imbiko yokuthiwa ikureporta enkosini, ingwenyama yiyo ephezulu. Ngakho-ke sesisusa lokuyana okwe-colonialism okombuso oncindezelo, sesibuyisela okwesiko lethu esivele besinazo ukuthi thina sinenkosi. Siyifaka ngokwesiko lethu ukuthi noma ibhaliwe emthethweni weZimbabwe noma ngokho kwelethu isiko ibhaliwe, iyangena kanjalo.
Ye, siyabona ukuthi kwamanye amazwe inkosi zibhatalwa nguhulumende. Pho-ke lapho-ke kuzahamba njani? Awuke ukuthi kungasetshenzwa njani?
Inkosi ingeyabantu, inkosi yinkosi ngabantu. Ngokunjalo izazuza kubo abantu, bazayondla abantu ingakafiki esibangeni sokuthi iyondliwe ilizwe. Kuya ngohulumende okhona. Into kwakathesi kayikabi khona emthethweni weZimbabwe ngendlela obhaliweyo ukuthi ingavuka ihole. Asikukhangelelanga konke lokho phela kujahekanga. Okukhulu yikuphelelisa isiko lethu, sibe lenkosi, sibe lomuntu ozaqoqa abantu kungakhathalekile ukuthi bakuliphi i-political party. Umuntu angaba kuliya iphathi lokuliyana loba kuliyana, uyabe engakhethi muntu ehlanganisa bonke abantu, uyabe engasapoti i-political party kumbe avimbele i-political party. Okwakhe yikuyalusa isizwe sonke njengoba sihlangene, njengoba vele kwakusenziwa emihlembiyana edlulile esizweni sakithi.
Udaba lwethu luma lapha-ke namhlanje, Zulukandaba. Ngithathe-ke leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Evihlela Ncube, yena okhulumela indlu yesikhosini yakoKhumalo. Oliver Lisemoyeni, ngumthembo sithemba uGibbs Dube, lilale.
Sivuselele ingoma sendulo amasiko.
Siyabonga jahala kodube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumayigobe. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Mthabisi Onias, owaye kuhlelo Mandela Washington Fellowship kulumnyaka. Umthabisi ukhangelele ukuphatha uhlelo eNUST ebambisana lomnumzana Gilmo Moyo, okhangelele ukufundisa abontanga ukuthi bangathuthukisa amabhizinisi abo njani. Ngiyakwamukela kuhlelo Mthabisi, unjani?
Ngiyaphila ndodana.
Singakaqali lokuxoxisana mayelana ngohlelo olukhangelele ukuphatha lo Gilmo. Masiqale lokuxoxisana mayelana ngomsebenzi wakho. Ubungomunye owaye kuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka, njalo nguwe owaqala iOnVTV. Awusitshele ngamafishane ukuthi kahle kahle iOnVTV inhlanganiso enjani?
iOnVTV ngathi thina yilibala lebusiness vele engiyenzayo angithi, kodwa engikwenza online okuyikho sokwenza kodwa imisebenzi iOnVTV imagazini ekuthiwa yi-The Run-Up. Imagazini le yona ikhangelele ukubana i-reporter on ama-events ayenziwa ngabatsha abasakhulayo koBulawayo. Because nganginanzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abatsha nxa besenza ama-events abo abatholi esingathi thina i-coverage ye-media enkulu. So osokusuke kwadima kakhulu balethi iOnVTV eliyona eliyilo mhlawumbe esingathi i-describe i-online platform, kodwa imagazini esiyiyo esirana khona bathiwa yi-The Run-Up.
Kuhlelo lweMandela Washington Fellowship uhlangene labantu abachiyeneyo abadabuka emazweni amaningi achiyeneyo. Ukhangelele ukubambisana labantu abanjani ukuze uthuthukise umsebenzi wakho?
Ekuqaleni bengingaba tempted ukuthi ngisebenze kakhulu labantu abakufield yamina leya TV, kodwa kukhona okunye sokusuke kwenzakala. Ngaxhumana nomunye indoda oweKenya, yena wenza i-architect, mina ngenza i-TV production. So besifuna ukuthi sihlangane sobabili, sihlanganisa amakhanda senze mhlawumbe i-program entsha engahlanganisa umsebenzi wami nowakhe. Esingathi thina sifuna ukwenza i-cross-continental collaboration, so sithathe i-advantage yeyali esuke yasixhumanisa.
Masixoxe kancane mayelana ngohlelo lwakho oluzabe uphatha lo Gilmo eNUST. Awusitshele ngamafishane ngalokho.
Okay, so uhlelo lolu thina besicabangela ukuthi mhlawumbe singabelana labanye abantu ababengenelisanga ukuthi behambe eMelika kule program yeyali, ubana nje sabelane labo ama experiences yethu mhlawumbe lezinto esazifundayo lathi ukuthi siwatshele nje ngama experiences esingathi thina nje ama experiences yethu mhlawumbe bengayelisa ukuthi be apply futhi labo next year sibanye sibasize lapho abafuna apply khona.
Ubona ngani izifundo zakho kuhlelo lweMandela Washington Fellowship zizasiza abontanga ukuthuthukisa inhlelo zabo noma bhizimusi yabo na?
Ngingavumelana lakho ukuthi mhlawumbe esingathi ulwazi enditholileyo ngenelisa ukunceda abanye abantu ukuthi bephathise ama-business abo ngendlela ezishineyo ngoba okuningi engikuthole mayelana na-business into ekade engakaze ngibona abangani bami bekusebenzisa. I mean izifundo zangikhona yila eziyakuvula nje amehlo ukuthi awu kanti indlela ekade seza ngayo le business yami ingani ngendala mhlawumbe ngathi thina esifundile ngani ngokutsha kumbe ngathi kuphakene mbijana esingathi ku-advance kancinyane. But ngiyethemba ukuthi khona lokhu okuncane ngikutholile ngakuwabelana nalabanye kungabasiza labo kuma-businesses abo wona la abancane abawenzayo especially kobulawayo.
Njengoba nonke bobabili wena lo Gilmo lisebenza kwezokusakaza, uGilmo uphatha uhlelo lwakhe ithatha wena yona ephuma ku-ZBC wena ule platform yakho yasebulenjini i-On VTV. Ungathi uhlelo lwenu lolu oluzabe lwenzakala ngomnyaka ozayo lukhangelele ukusiza abontanga abalesifiso sokuba ngumsakazi kuphela na?
Thina sikhangelele ngohlelo lolu esungulwenza lo Gilmo akuphathelananga kakhulu le ngathi thina industry yethu ye-TV but besicabanga ukuthi mhlawumbe singaku-generalize kube yinto e-applyeka kuma-businesses in general.
Masigqibe uhlelo Mthabisi, isikhathi sesiyaphela. Uhlelo lwakho lo Gilmo luzabe lubiza malini ukungena, njalo laba abalesifiso sokuthala olunye ulwazi bangakuthinta kanjani?
I-entrance fee kuyabe kungela mbonani kungena mahhala nje. Abangenelisa ukungithinta ku-Facebook yami uMthabisi Onias loba ku-Twitter yami uMthabisi Onias ngenelisa ukuthi banikeze i-information abangayibeyidinga.
Hayi, ngiyabonga Mthabisi, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, bengixoxa lo Mthabisi Onias ophatha uhlelo olungaphansi kwegama On VTV ebulenjini, njalo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulo mnyaka. Isikhathi sesiphelile, olivalelisayo nguMike Hove, lilale.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenesibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uziphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele indaba laleli inhloko yendaba emayelana ngomoya oyingcwele. Siyakwazi ukuba lindaba indaba edabula amabandla, njalo indaba ehlukanisa abantu, njalo lokumchasisa yena umoya oyingcwele kuba into enzima kakhulu ebantwini abaningi. Kodwa siyananzelela ukuthi umoya oyingcwele uyingxenye kaNkulunkulu, vele khona kuyimfihlo ukuthi uNkulunkulu ubuthathu yena eyedwa. Lokhu yinto esinanzelele ukuthi obaba baqalisa ibandla la bafundi bakaJesu abayivele bekhona ekuqaliseni baba lokuzwisisa leyo mfihlo. Bananzelela ukuthi umoya oyingcwele wayevele khona ekuqaleni uNkulunkulu edala umhlaba. Njalo siyamnanzelela ukuthi namhlanje singakhangela kumsebenzi ama-apostoli chapter ka-2 uverse ka-1 sehla kusiya phansi, siyananzelela ukuthi kuthi yena kwathi ilanga lePentecost selifikile babebonke bemunye endaweni eyodwa. Kwathi dukuduku kwabuya-ke esibhakabhakeni okungani ukuvunguza kukamoya wesiphephetho kwagcwalisa indlu lapho ababekhona, kwaba phezu kwabo imlini ezinjengomlilo zaba phezu komunye lomunye wabo bagcwaliswa umoya engcwele baqalisa ukukhuluma ngezinye indimi. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi bagcina belisana ngokukhuluma ngezinye indimi sebesehluleka ukuzwisisa ukuthi umoya engcwele kuyini. Okokuqala, njengoba ngikhulumile ukuthi umoya engcwele ayisolutho kumbe ayisonto kodwa nguNkulunkulu. Kuthi ukuthi lokhu ukuthi ngakusisa khonoku kusibeka umbeka endaweni ehlukeneyo lalokhu abantu abajale ukuba lakho ekucabangeni kwabo. Okwesibili, ngiyananzelela ukuthi umoya engcwele khanya esiba khona lapho uNkulunkulu nxa edala izinto, ngoba nxa lapho asihlangana laye kumsebenzi ka-chapter 2 le sihlangana laye kudabuka ibandla ele-New Testament, ibandla elitsha eletestamente entsha, njalo sihlangane laye ekuqaliseni kuGenesis chapter 1 uNkulunkulu edala izulu lomhlaba. Ukuthi kuyakhulunywa ukuthi umoya engcwele nguye wayephezu komhlaba evunguza phezu komhlaba eletha-ke ukuthi kube nokuhleleka kwezinto ngendlela elungileyo. Ngakho siyafumana naye njalo la uNkulunkulu esungula ibandla elitsha i-New Testament, singathi ngesilungu i-New Testament. Kwakulibandla elase liqalisa umsebenzi omutha lisebenza ngaphansi komusa kaNkulunkulu. Yilo ibandla eliqhubekele phambili kuze kube lanamhlanje, laqalisa ngathi lazalwa ngomoya oyingcwele. Okwesibili, siyananzelela ukuthi umoya engcwele kuyenzi lutho ngaphandle kokuthi ekhokhelwa nguNkulunkulu kumbe ngaphandle kokuthi ekhokhela elandelela uhlelo oluvele lukhona lukaNkulunkulu. Ngakho umoya engcwele kuyenzi into zakhe eyedwa ehlukene leyinye ingxenye yobukhona bukaNkulunkulu. Simbona njalo ekhona uJesu ebuya lapha emhlabeni, sithi umoya engcwele khona esebenza empilweni kaJesu, ngoba siyananzelela ukuthi ngelanga lapho uJesu ebhaphathizwa khona, uJohn umbhaphathizi uthi yena ngabona-ke isimo sikamoya engcwele sinjengejuba lifehlela phezu kukaJesu Kristu. Wasesizwile izwi likaNkulunkulu sithi, nansi indodana yami engiyithande kakhulu. Kutho ukuthi siyambona umoya engcwele ukuthi wayenjalo ekhona phakathi kwempilo yakhe yena uJesu ngokwakhe. Simbona esehlela phezu kwakhe uJesu, kodwa siyazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyachasisa njalo ukuthi yena uJesu wayelo moya engcwele engalamkhawulo. Ngakho umoya engcwele wawusempilweni yakhe ongelamkhawulo. Kuhlangana loJesu njalo kuLuke chapter 4, ilizwi likaNkulunkulu lithi uJesu ukhokhelwa ngomoya oyingcwele engena enkangala esiyathandaza. Ngakho umoya engcwele siyamnanzelela ukuthi nguye onceda abazalwane empilweni yabo nakukhangele ukuthandaza kwabo.
Kuyiqibe ngomthandazo mfundisi.
Siyabonga kakhulu namhlanje moya engcwele onguwo osikhokhelayo, onguwo oveza uJesu, njalo siyakwazi ukuthi nguye olamandla okududuza, okupholisa izinhliziyo, okusilisa abagulayo, onguwo njalo osivezela uJesu. Siyabonga, siletha bonke abantu abalaleleyo ngegama likaJesu namhlanje. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Matotana ase wisile esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi, ngoma ethi yona Ithemba Lami. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai, umkhokheli weMDC lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Omalayitsha bakomadlambu zibaba lomhlangano lezimrabe khonona ngokuthathelwa impahla emngceleni yeZimbabwe leBotswana.
kwaneleke okwanamhlanje olifalelisayo ngontungameli Nkomo Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.